sibabonga ke uMavela Sikanyelo Chris Gande ngokusinika izindaba ngolimi lesingisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesihlanu nomhla ka 12 Ncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza size Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ngoPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje. Ngufa umshayeli webhasi yeGreyhound emngceleni weBright Bridge ngemva kokuxotshwa yibhasi akade eyitshayela ngesikhathi ezama ukutshintsha iviri ebelipontshile.
Sesiyenze endawo ezingu-33 sihlanganisa lama-reservoirs amanzi amathathu lama-pump stations angempela ukukwenza kusidle imali engange-$337,000 kodwa-ke kuzasinceda ngoba sizaenelisa ukuthi siseve imali engange-1,000,000.
Ikhansile yakobulawa yesivule okusemthethweni izitishi ezimpompa amanzi ezingama-33 kanye lokuhlambulula amanzi engceke ezavela kuzambuzi.
Njengakhathi esasila le phathi sisadinga nje njengamayouth ukuthi sihambe lapho abasilalela khona, lapho abazasinika khona imisebenzi, lapho abazenza khona ukubana izinto ezenza sikhale namhlanje zilungiswe.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo aphansi komanyano wenera abelobemhlangano ukulungiselela ukufola ngenjongo yokunikeza isicelo sepetition kuhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ulomshayeli webhasi yeGreyhound ofileyo lamhlanje emngceleni weBright Bridge ngemva kokugqotshwa yibhasi akade eyishayela ngesikhathi ezama ukutshintsha iviri ebelipontshile. Ababone lokhu kusenzakala batshele iStudio 7 ubana lanxa ibhasi le ibisingenile eZimbabwe ivela kwele South Africa njalo isivunyelwe yiZimra ukuthi yedlule, isuke yaphanjulwa ngamapholisa eCID yahanjiswa endaweni ecatshileyo engelamakhamera ukuyasetshwa kakutsha lapho efike yapontshela khona. Kulapho ke okwenzakale ingozile. Abafakazi bathi kusuke kwaqhamuka ukufuthelana okukhulu phakathi kwamapolisa labeZimra sokuthi ngisiswa ukuthi iCID ibisiphambulelani ibhasi yona ibisivunyelwe yiZimra ukuthi yedlule. Kucatshangelwa ukubana abeCID laba bebefuna ukwenza umsebenzi engalunganga efana lokudinga ukufumbathiswa.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokuyabona imisebenzi yokuvuselela impompi ezithwala amanzi engcekeza eMarvel Mahatula leSoutown Deep Section kanye lokuvula okusemthethweni amaPalisades aweAC Bay 3, uManjinela Mente Radov Ndov uthe yonke imisebenzi izanceda ekwehliseni indleko zekhansili kunye nenhlawulo yokulahleka kwamanzi angcolileyo emifuleni.
Yikho ke sesiyenze endawo ezingu-33 sihlanganisa lama-reservoirs amanzi amathathu lama-pump stations angu-30 ukukwenza kusidle imali engange-$337,000 kodwa-ke kuzasinceda ngoba sizaenelisa ukuthi siseve imali engange-1,000,000 ngomnyaka. Siphinde futhi sananzelela ukuba ingcekeza lephuma ezindlini zabantu ayifiki lapho efanele iyehluzwa khona ngenxa yokuthi amaphayiphi la amanye siyabhoboka amanye agcwala inhlabathi.
UNdlovu uchasise kabanzi ngemizamo yekhansili yokulungisisa impompi ezintsha ezithwala amanzi engcekeza ukuze amanzi afinyelele lapho ehlanzwa khona andubane ithelezele amadlelo ezifuyo zekhansili.
Iyenze ukuthi senze i-5.6 kilometers sisuka eMahatula sisiya eQueenstown. Indawo leyo engumango owe-5.6 kilometers siyenza ngemali engange-$1.7 million. Kule ndawo futhi enye esithi iDiptekini lapho kudlula futhi yona le ingcekeza kwezindawo kuyatshona kungama-14 meters usiya phansi. Sokuqalise ukugejwa lakho kusenzela ukuthi ingcekeza iyefika lapho ezalungiswa khona ihluzwe sithi masi amanzi akhona siyayekela nje ngena kwe-environment abe engamanzi angasoze abulala izifuyo ezeganga labantu nje ukuze bangabonathi amanzi angcolileyo. Lokho kuzasidla imali engange-$1.8 million.
uqhubeke echasisa ngokusebenza kwemichina e-ACE Bay 3.
Siphinde futhi saya khona lapho okuhluzwa khona yona lingcekeza ephuma ezindlini zalungisa okuthiwa ngama-bioreactor, zalungisa safaka amaphampu amatsha, zalungisa futhi sayenza ukuthi amaphampu la abe engasebenzisi i-electricity ephezulu. Yikho lokho kuzakwenza ukuthi zibe nje zisima ziqalisa zodwa kungela muntu ohamba aye kuqalisa yena kumbe akucike. Lokho kusidle imali engange $388,000 ukukwenza konke.
Umeya wakoBulawayo uCouncillor Martin Moyo laye uveze ukuthokoza ethi umsebenzi abawufeze namhlanje ungakhanya sengathi umncane kodwa uzakwehlisa indleko zecouncil ngesigidi samadola i-$1 million ngomnyaka, njalo kuyabe kungasela muntu olindayo kodwa imitshina yakulezi insuku yiyo ezabi lendlela i-council ehlawula ngayo okuza kwenza ukuba abantu abakade belinda lezi ndawo bayelinda ezinye impahla ze-council njengoba i-council ingasaqhathi. Ngimele i-Studio 7 yikoBulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Lowo bekungunompumelelo Moyo esipha udaba lwe-council yakoBulawayo esivule okusemthethweni izitishi ezimpompa amanzi ezingama-33 kanye lesokuhlambulula amanzi engcekeza avela ezambuzini emizameni yokwehlisa indleko kanye lokulondoloza imifula lezifudlana eziqaqele uBulawayo. Amabandla ezombusazo aphikisayo akhankasela ukuguqulwa kwemithetho yokhetho phansi komanyano we-National Electoral Reform Agenda, NERA, abe lo mhlangano wokulungiselela umkhosi wokufola okhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 26 Ncwabakazi ngenjongo yokunikeza isicelo sepetition kuhulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yalamabandla ithi bazafola ngenjongo yokuya kwethula incwadi yezikhalazo, ipetition, befuna ludilizwe uhlangothi olubona ngezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission, ZEC, asuswe lo mkhokeli wayo uJustice Rita Makarau. Unobhala jikelele webandla le-African Democratic Party engumgcini sihlalo wequla lababona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zenera, umnumzana Joelson Mgari, utshele intatheli izindaba ukuba kuvunyelenwe emhlanganweni owenzelwe esigodlweni se-MDCT ese-Harvest House ukuba bafole ngalolu suku ukuyafuna impendulo yezinye zencwadi zezikhalazo abazinikeze abezekhe ngaphambilini. Okunye okuvunyelenwe kulo mhlangano yikuba achiye umsebenzi umgcini sihlalo wayo uJustice Rita Makarau ngoba ephethe izikhundla ezimbili ezimqoka elizweni kuzekhe lakuJudiciary Services Commission. Lokhu kwamukelwe ngendlela ezehlukeneyo nguZulu weHarare, umnumzana Themba Ndlela, isakhamuzi seHarare, uthi uyalijabulela leli nyathelo elithathwa yinkokheli yenera.
So thina lapha sithi hayi, thina sisafuni la, ayiso muntu oyedwa ongakwanisa ukuthi busi ilizwe leli. Bakhona abantu abaningi abangabusi ilizwe leli abangenza ngcono, abantu behambe emsebenzini, abantu bedle besuthe, parikanisa abantu bayalamba.
Unkosazana Elina Mathe ngomunye wabasakhulayo obekade engazihluphi ukuphatheka kukhetho sonke lesi sikhathi, kodwa usekhuthaza abanjengaye ukuba bayebhalisa baphatheke ngobuningi kukhetho oluzayo okuzanceda ukususa umbuso okhona manje.
Njengakhathi sasila le party sisadinga nje njengamayouth ukuthi sihambe lapho abasilalela khona, lapho abazasinika khona imisebenzi, lapho abazenza khona ukubana izinto ezenza sikhale namhlanje zilungiswe.
Amabandla alitshumi lantathu abumba lumanyano wenera athi asenanzelele ukuba ukhetho kuphela kuyiyo indlela yokukhipha loba ukubeka inkokheli embusweni. Kungakho bethi kuqakathekile ukuba kusiyafika ukhetho luka-2018 isiyenziwe leyo nguquko abakhala ngayo. Inkokheli emabandleni ezombusazo aphikisayo bathi bafisa ngaye isebenza izimele iZEC yanelise ukuqhuba umsebenzi ngedlela, hatshi okwenzakala manje ukuthi amalunga ayo akhethwa nguhulumende bengabantu abaqhubekisela phambili izifiso zakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Inani lendlovu libikwa lehle ngesilinganiso phose ingxenye ekhulwini 40% kusukisela ngomnyaka 2001 kusiya ngo-2014 esigabeni seZambezi Valley. Kuthi duzane ledamu leLake Kariba inani lehla ngesilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lasithupha 76% inani lendlovu elizweni lonke licatshangela ubana lingafika kunkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 70,000 elizweni lonke. Umgqekeli wenhlanganiso ezimeleyo yeZambezi Society, Mnumzana Richard Mastop, ungapha kwele Melika lapho adinga khona uncedo lwemali engaphathisa ukulwisana lokuzingelwa kwendlovu okungekho emthethweni. Inhlanganiso le ithi uMastop uzakhulumisana leziphathamandla zeMelika loZulu Mathupha ole mali yokuphathisa ukulondoloza indlovu. Kunjalo nje esinye isakhamuzi sakoBulawayo, Mnumzana Steve Coates, ubulewe indlovu ngomvulo eWange National Park lapho ethekelela labanye bakhe. Sixoxe lomzingeli uMnumzana Raphael Ndlovu othi ubiziwe ngabogatsha lweNational Park ukuthi azobulala indlovu le.
Abantu laba babe ngama-tourist bevela koBulawayo. Basebengenela iWange National Park esinamathela bengabantu bezophumela kuthiwa kuse-main camp.
Kwase kusenzakalana.
Then njengabantu ababe behamba babona bethatha ama-picture, babona babona indlovu zi-cross umgwaqo. Kukhanya omunye wabo yena lo otshonileyo wasephuma phandle kwemota athi kungcono athatha ama-picture. Kanti kasananzelelanga ukuthi khona indlovu kaziphelanga ukuchapha kulenye indlovu ebuyayo. Then indlovu lana yabuya from behind yahle yamthwala ke ngiyamhlaba yabaleka la ingena la iganga ikukufa kwakhe.
Ube ngumuntu wangaphi? Ubevela ngaphi njalo ube ngumuntu onganani?
Bathi khona ngabantu akade behlala koBulawayo, engumuntu omhlophe singathi likhiwa. Kushuthi njengoba nje kathi kuyi-holiday bekungabantu kade bebuyile bethi baku-holiday basebengenele sinamathela bezophumela ngapha e-main camp. Abasaphumanga bebonke-ke, omunye wahle watshona besasephakathi ne-National Park.
Lona udubo lwendlovu lukhulu yini khona ngapho olungabangela ukuthi abantu besabe ukuya khona le e-game park?
No, I think lapha yindawo yazo indlovu, singathi ngumuzi wazo lapho kumele zihlale khona, lapho ezigcinwe khona. Abantu babuya bezozibona njengabona aba kuthiwa ngokhuthi bona njengabona abo khuthi ade bezobona kusendaweni yazo indlovu. Ambona ukuthi singathi kulodubo lokuba kwazo khona ngoba kusendaweni yazo, so bebelande ukuyazibona ukuthi sizame ukulanda indlovu lezo ngoba ngomkhuba nxa indlovu sithe yalimaza umuntu mbe yabulala umuntu kuyabe kumele indlovu leyo ilandelwe ibulawe. So ke basebemfonela but kwakuvele sokungama-5 ngasengisithi mina nxa kunje kungama-5 sisiyafika kuspot yangikhona kuyabe vele sokumnyama, kwangcono sikwenze kusasa ekuseni. So ke abasabuyanga bafona back, angikwazi ukuthi kwenzakalani ngamva kwalokho.
Umnumzana Raphael Ndlovu ngumzingeli ubekhuluma lapho le Studio 7 ecingweni esedethe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Uhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olweZimra luthi isimo somnotho weZimbabwe esingamanga kuhle sesidale izikhubeko ekubuthanisweni kwemali esigabeni sakuqala salonyaka nxa uqathaniswa le mali etholakale esigabeni esifanayo nyakenye. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Embikweni wayo wonyanga eziyisithupha zakuqala zalonyaka, iZimra ithi ibuthanisa amadola edlula ibhiliyoni lengxenye $1.65 billion, okuyimali ehle ngesilinganiso sokuyishiyagalolunye ekhulwini 9.31% kula nyakenye, kubangelwayo kungaqhubeka kuhle komnotho. Isithi sokudingakala ukuvuselela umnotho kusetshenziswa imisebenzi yokulima isekelwa ngokugcweleyo. Ocubungule zombusazi uMnumzana Masimba Kutshera uthi iZimra isizama ukukhumbuza uhulumende ukuba ethathe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngendlela engenza ukuba iqhube imisebenzi yayo kakuhle.
Yikho besithi bona bekhuthaza ukuthi aloba uhulumende azama ukubona ukuthi angaza amaqhinga abantu ukuthi acreate imisebenzi eminingi engenza ukuthi kube le zimali eziningi ezizangena ku-fiscals. IZimra ngamafichane icho ukuthi i-economy ayisebenzi kahle.
Emalini yemithelo yabantu makhaza izimra ithi kube lokwehla kwesilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 6.26% kuqathaniswa lebuthaniswe ngesikhathi esifanayo nyakenye kubangelwa yikulahlekelwa umsebenzi kwabantu lokwehliselwa kwabo ikholo. Isithi ukuvuselelwa kwezomnotho ngokulima kungavula imisebenzi emitsha. Ocubungule ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umsebenzi onje ngokakhulumende.
Ama policies akahulumende aqondane le agriculture kasuza enze ngoba ama into zama title deeds ama property rights aku agriculture gahuki imali kutingene ingene ku agriculture. So ama policies akona seqondane le hulumende ngokwakhe laba abakolekta imithelo laba yabona vele imisebenzi yabo yoku collecta imithelo. So kutshengisela vele indlela ezenzwa ezibuswa izanu PF kuhlangene nje kuphela abemithelo kabayenze kwemithelo uhulumende ama minister aqondane le agriculture le industry le commerce yibo abafanele baqondane lodaba lokuthi imithetho yakho nelungisiswe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa wazise kunsukwane esanda kwedlula ukuba uhulumende sesebenzisa indlela yeCommand Agriculture njalo ekhangelele ukuthola isivuno esingcono esikhangelelwe ukwenelana lozulu weZimbabwe kuphinde kusale omunye umumbu ngaphezulu ongagcinwa eziphaleni zakuleli. Ungwenya kodwa uthi lokhu kungaphathisa uzulu okwesikhatshana ngoba kungasimsebenzi kahulumende wokulimela abantu okumele wenziwe ngabantu makhaza labalimi abalolwazi olugcweleyo.
Uhulumende wethu belugogekile ukucabanga wakhe. Umsebenzi kahulumende ngokulungisisa imithetho yokulima ukuze ihuge abantu abakwazi ukulima bezolima bona ngabe imithetho yikho sithiwa kuthiwa khona kulama legislators balungisa imithetho. Lokho ukuthi bathatha amapiki lamashabele befuqa abantu ama-youth labantwana besihamba lelima bengafuni siyi-violation yamalungelo yikho okwenziwa ngumawesethu ongacina sebulala abantu abaningi.
Izimra ethu okumangalisayo ukuthi liyanda inani labantu abakhanya bephila impilo yaphezulu besakha izindlu ezimangalisayo behamba la ngezimota zakulezi nsuku. Yona imithelo isehla kangaka bethi amabhizimusi amakhulu alezikwelete labo ezifika kuzigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa zamadola $750.16 million bethi kuqakathekile ukuba ilizwe lilwisane lomkhuba omubi wokufumbathisana kuloku khuluma ngakho kuphela kungela nyathelo elithathwayo. Uhulumende usolwa ngokungalaleli amacebo anje okugcina kuphazamisa intuthuko yomnotho elizweni. Ngimela iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lagu 15775 kHz. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection Special. Sikhangela kunanzwa kwelanga labasakhulayo emhlabeni jikelele ele International Youth Day. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngene esigabeni sethu esilandelayo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafishane. Abakhuthaza ukulondolozwa kwemvelo bananza elanga lokulondolozwa kwendlovu emhlabeni jikelele ele World Elephant Day lamhlanje besithi kulenkinga ezinene emizameni yokuvikela indlovu eyinyamazana enkulu okwedlula zonke emhlabeni jikelele. Emazweni anjengeKenya lapho kulenyamazana lezi esezibangisana indawo zokuhlala labantu asephume indlela lokuzama ukwehlisa ukufuthelana kwamacele omabili ukuze aphilisane. Umsakazo wakwele China ubikwa ukuba kuduka okwenzakala esitishini samandla kagetsi elizweni lelo kuthiye abantu abangamashumi edlula amabili befile. 21 kwalimala abambala. Iziphathamandla zikahulumende zibika ukuba lingozi yenzakala edolobheni leDangyang esigabeni seHubei. Kweze midlalo, intshantshu emdlalweni wokubhukutsha osemncintisweni wama-Olympics emele iZimbabwe uCassey Coventry usenconywe ngabaningi ngokwenelisa kungena kuma-finals omjaho we-200 meters backstroke. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umdlali waseZimbabwe uCassey Coventry ufinyelele ukungena kufinal leyomncintiswano we-200 meter backstroke kumidlalo ye-Olympics eqhutshelwa elizweni laseBrazil. Lokhu ngemva kokuba ephutshe ekundawo yesithupha kumncintiswano we-semifinal wona oqhutshwe namhla ekuseni elizweni laseBrazil. UCoventry nguye okukhangelelwe ukuba engatholela ilizwe leZimbabwe imendulo njengoba abanye abadlali abakade bemele ilizwe bengenelisanga ukwenza lokhu. Iqembu lamankazana amela ilizwe emdlalweni kanobhutshuzwayo liphenduke ekhaya lingenelisanga ukuphuma kumidlalo yezibaya ukuthi abanye abadlali abagoqela uMikeen Thornycroft owenza umdlalo wokugwedla yena laye uqhube kuhle kodwa akenelisanga ukuba ethole imendulo. Sikhangele umdlalo wenguqu. Imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo kulimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-FC Platinum lizemukela eleMutare City enkundleni yeMandava kuthi iqembu leHwange lizadlala leqembu le-Capes United ngase-Colliery. Iqembu leNgezi Platinum lizemukela iqembu le-Hawmine ngase-Baobab. Iqembu leHarare City lizadlala lele-Boda Strikers ngase-Rufaro. Iqembu le-Cholocho lizemukela iqembu le-Triangle ngase-White City. Iqembu le-Chapungu lizadlala le-ZPC Kariba e-Ascot. Kuthi ngesonto iqembu le-Dynamos lizadlala lele-Bulawayo City enkundleni ye-Rufaro kuthi iqembu le-Highlanders lizadibana leqembu le-Chicken Inn e-Papa Fields. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kungolwesihlanu kunjenje kuhlelo lokuzilibazisa olwe Was a Friday. Namhla sihamba labafana bakugodlwayo bona abasanda kwethula idlalade labo lesibili elesihloko esithi uMahlanga uMahlale egangeni untungamile inkomo usithiba lolu daba.
Leli dlalade lilengoma ezilichumi lantathu eziphekwe ngobunono obukhulu. Le ethi inkosi loBhengula ngenye yengoma ezihamba phambili kuleli dlalade.
LoBhengula kamzilikazi kamashobana washona phi mzaco mnyama oshaya izinkomo ushaya amadoda unze enkulu yamahlathi ethi ezinye zithungathi umzila yona ingashiyi shona sonjwana. Silwane samahlathi ezinye ziyathungathela anti lesi sakokhumalo adabuka sangashiya imkhondo izizwe zonke zimangele baze kwamangala labondlebe zikhanyilanga ukuthi washonaphi bangeze bamzilikazi bamashobana wena wawena umfulu uthangane wanyamalala ngalele silo osiyohlanga osiyamandebele loBhengula wamawaba.
Umkhokeli weqembu labafana bakagodlwayo uThabani Davis Panda uthi ingoma le iyisikhumbuzo esikhulu ebantwini bakomthwakazi.
Lapha sikhumbuza isizwe samaNdebele ukuthi sasiyisizwe esasile nkosi loBhengula. Inkosi akwaziwa lapha eyakhothamela khona yanyamalala kumfuluthangane. Lokho kungumlando okuzosala labantwaneni bakomthwakazi ukuthi inkosi yesibili uloBhengula yanyamalala. Siphinde futhi siyihaye babuNkomo lapho ke.
Libuye lihaye futhi induna yakini uGodlwayo lapho.
Ye, sithi mafu kanselensele kalinda mkonto mafa phansi laphezulu alingani ngoba phezulu angubo-ngubo. UMathayi induna yabantu bakoGodlwayo omnyama mahlaba ayikhale ekwaziyo ukuphatha abantu njalo engalilahlanga usiko.
GodlwayO omnyama mahlaba ayikhale jiyampondo bakuza kulele bajhila izimbi ngomlenze abanye beyithila ngemvuta bezikasikhathi amaduna abithikana
bathi abazanga ukuligqiba idlalade abafana bakagodlwayo bengahayanga ezikamagebhula itshila moya phela kungoma yabo le ethi Highlanders
wazanisa kwakhe inkunzi enyama uyathandiya
Ezinye ingoma ezikuleli dlalate zigoqela ethi inzima lendlela washa washa emangunini umama Priscilla lapho abancoma khona umeli wemathebeleleni South edalele parlamente unkosikazi Priscilla Misa Irambwe Mushonga besithi ungumkhokheli oqotho abalandeli isibanda ungathanda ukuba chiyela wapha manje
uzulu labalandeli ngithanda ukuthi mina sicela support kakhulu bethenge la CD ungqo wama CD kobulawayo bengakwazi ukwathola kwa Maxi Hardware opposite ko Map Brothers bangaxhumana lo baba uMaranda sithole ku 0772986402 0772986402 angeke beze bezithole sole neze neze kanti ngizocela ukuthi mhlaka 3 abafana bakagodla bazabe belaphana emcimbini wekhaya athi kobulawayo 3 September siyacela bephelela lapha umcimbi uqala ngo 5 Rainbow Hotel yes
Hawi beka kuhle kodla yomnyama siyabonga
siyabonga nathi ngoko
baphuma ke enkundleni ngale ethi izivoto
nithi lozi ke imadulo ndovukazi yesizwe sakomthakazi wena mfazoshaya madulo nithi vukubone nampo ubuchitheka bugayini lasho lagulu ukudela ngaphakathi inkwenyane lakogodla yomnyama mahlaba ayithala ithi yambona umafuza afulela umalala ndawona ngithi ngibafica nje alibele ngokudla amagwili amazambana asegoli bayatatazela bayagedezela wena wabona umhlango usemanzini ngithi laba abanomona abangizondela udumo lami bayamoyizela manje baphethe ngamahloni bayablatsho kwentombazana eqonyiswayo babheka phansi bacothacothe into ezingabonakalini sebagijime babizana bonke bahlangana babaluviyo bathiyindebe ngoba phela sokukhonyaka kogodlayo omnyama hlinziyo zabangizondazi akhathazeka mazimbona ngisaphila ngisenze nje kodwa yama ikhathazeka isidaladalo ngoba phela amazondento esadala futhi into esiyiphilelayo ngingudiba umthakulo usithi voice entombi iphume evokola kogodlayo omnyama umahla bayithale komathili insimbi ngomlenzi abanye bethila ngemva Uma ngaphansi kwenduna mafi mathayi maduna mafi kanselensele kalinda mkhonto mafi phansi laphezulu alingani ngoba phezulu angulungu ngimsenzi inyoni ekhalile idonsele enyosini bafana bamumali ngayilandela lafica kungazilutho zedlisile kuyibutabutana ngosibanda umdaweni usanda safoto zesasela amabala zakhi kwenkosini kwathiwa nangu-ke enkosi seselengela amabala ngisi mambe bheke phansi bethu namahloni kanti hathi vele siyazigqaja senzenje kodwa ngingumhlakazi wezinda alikelizwe ukuthi ngizihlakaza kanjani ezikamasikani angithi vele mina ngumahlala ekhothwa njalo njengotshanelisweni ma ngithi ngiyaphindisele kujike kubaba zizwe lonke hhayi babo umthakula mhayi babo hhayi konje vele kumnandi uma imbuzi yelekilitshe kodwa uma ilitshe seliyeleka imbuzi yimhayi babo mhayi babo mhayi babo lorenzi mfanami akubisi induku yamendlozi ngishaye ngayo labo thekwana abazunguzumuzwana ngithi nginiphicaphica ngengulube zami ezimbili engazikhupha edakeni maqeda zabuyele edakeni ngingumondi weziboti ezimbili eziyizitabane engazithatha ngazifundisa ingoma zajika zabalekela ehlathini zayobhema onyawupe le engangingizithethe khona ukuhamba kwazo kwasiza ingane yami usefrance yasale
isikhathi kasisavumi ukubana sikhubekele phambili lokhu esisonke kodwa singeke ehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo kufamshayo lewebhasi yegreyhound emngceleni webitebridge ngemva kokugqotshwa yibhasi ekade ishayela ngesikhathi ezama ukutshintsha iviri ebeselipontshile ikhansile yakobulawayo isivule okusemthethweni izitishi zempompi amanzi ezingama-33 kanye lesokuhlambulula amanzi engcikeza avela ezambuzini silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngufraxedes jeremiah